Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tjana njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 17 kunhlangula 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bawuyile abantu ngobuningi babo, bathe ngisibe njalo ukuthi hayi umkhokheli wabo bayamthakazelela ngoba sibonile indlela abantu abamelele ngayo ukuthi esehla nje emoteni wavungama i-stadium zonke zombili ewange kanye lasefolosi.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano ewange lase-Victoria Falls namuhla. Lapho acele khona uZulu ukuthi amvotele ukuze alungisise indubo ilizwe elibhekane lazo.
Engakutsho ukuthi amarali hayi besingakayenzi amarali wona wona, kodwa ke akutsho ukuthi asikhankasi, siyangena ebantwini, senza ama-door to door, senza ama-kitchen meetings.
I-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ithi kayenelisi ukwenza imihlangano emikhulu ngoba kayilamali. Unkosikazi Joyce Mujuru uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho koBulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze imihlangano engenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu ewange lase-Victoria Falls namuhla, lapho athembise khona ukulungisisa okusilela kwemali kanye lokuswelakala kwemisebenzi elizweni alubana ethe wanqoba kukhetho. Izolo uChamisa ubesebhinga. Siyexoxe lomunye obesemhlanganweni wanamuhla umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumeli wePinga North edalele parliamente wasichazisela okunengi.
Imhlangano leyi bawuyile abantu ngobuningi babo, bathe ngisibe njalo ukuthi hayi umkhokheli wabo bayamthakazelela ngoba sibonile indlela abantu abamelele ngayo uthe esehla nje emoteni kwavungama i-stadium zonke zombili ewange kanye lasefolosi. So ke engingakutsho ngamafitshane ukuthi hayi abantu befolosi labantu bewange bakhulumile ngawabo amazwi ukuthi umnyaka lo ngumnyaka kamnumzana uChamisa.
Kuyini okumqoka akhulume ngakho akuthembise abantu?
UChamisa uthembise abantu into ezimbalwa, ngaphandle kwalokho ajayele ukuthembisa ukuphatha nje ilizwe lonke. Ewange uthembisile ukuthi iwange lidolobha eliqakathekileyo, lidolobha lapho kutholakala khona amalahle angatholakali kwezinye indawo. Uthembisile ukuthi nxa yena angangena embusweni uzazama ngazo zonke indlela ukuthi amalahle ewange etholakale esipha impilo enhle ebantwini abahlala esigabeni sasewanti. Wasesuka ke waya sefolosi, lapho afike wathembisa khona ukuthi efolosi yena uzayenza ukuthi ifolosi ibe yiLas Vegas yaseZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga le-MDCT njalo umela iBinga North edalele parliamente. Kunjalo nje unkosikazi Joyce Mujuru okhokhela umanyano we-Rainbow Coalition uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho emalokishini akoBulawayo namuhla. Sixoxele umsekeli kaMujuru umnumzana Sam Sipepa Nkomo.
Ukhulume ngokuthi kambe iminyaka eminingi kangaka yi-38 sibuswa ngomgabe, njalo le minyaka eminye eminingi sibuswa ngoSmith, kambe abantu beZimbabwe bayafuna yini uku-edela eminye iminyaka ngokubuswa ngabantu abangabajinyirisi abasimnyandezelayo abasenza lokho abasenza khona baze badiliza le-economy yelizwe? Yikho ekukhuluma ngakho kakhulu ukuthi hayi asizameni ukuthi sisekele sikhiphe laba bantu ke si try abantu abatsha
kundaba zomnotho welizwe lemisebenzi lapha kuyini elikuthembisa abantu alubana lithela ngena embusweni
esikubonayo ukuthi ilizwe lona umnotho walo ukhona ezintweni umlimi asinika zona ezinje ngama minerals okuqathekile ukuthi okufanele ku drive economy imali ephuma ukuthengiswa kwalezi zinto ibe plowed back ku development ande uzokhuluma ngeBotswana ukuthi abantu beBotswana bakahle bahlezi kahle ngoba igovernment yabo ekhayayo ithatha lokho abakuzuza lokho bese bekufaka bantwini ukuthi wonke umuntu edle nxa usendlini yakho uzwe ukuthi hayi lami sibili lapha ngiyipart of Zimbabwe ngedevelopment ekhona I think yikho sibili agxile kikho kakhulu
umnumzana Sam Sipepa Nkomo ungumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi kalenelisi ukwenza imihlangano ngoba kalila mali. Sixoxelo lesikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Witness Dube.
Engakutsho ukuthi amarali hayi besingakayenzi amarali wona wona kodwa ke akutsho ukuthi asikhankasi siyangena ebantwini senza ama door to door senza ama kitchen meetings you know kuyimhlangano khonokho esizama ukuthi sikhuthaze abantu kusukela phansi phansi ikho phela ubona ukuthi ibandla lethu likwanisile ukubana lifake ama candidates ku direct election angafika wona 114 okutshengisela ukubana singenile ama districts ngama door to door nalawa nama kitchen meetings sisazoqhubeka maduze nje sizaze siqalise ukwenza amarali kodwa ke impazamo enkulu esibanayo yikuswelakala kwemali njengoba lisazi ukubana ke imali yethu kwakumele siyiphiwe ku government e political finances act kuze kube manje kasikayiphiwa kungela mali kulutshana nje singakwenza kodwa siyazisebenzela from ezikhwameni zethu
Wako umkankaso njengoba uncintisa nje kukhetho lokudinga umeli weMagwegwe edalele parliamente uhamba njani wakho umkankaso
Ah umkankaso wami ngathi uhamba kuhle kakhulu umadododo akade ngiwayenza lamaqembu ami aku ward 18 weMagwegwe ebalisela iNew Magwegwe Old Magwegwe nako ward 29 ebalisela iLobengula West Magwegwe North le Magwegwe West hayi uhamba kuhle kakhulu angatholi engakuthi mina yikuphathwa kube ngabantu kumbe ukungazisiswa ngabantu njalo angikezwa omunye umuntu engathi ukhona kakhulu engathi hayi uyangandlalisa phandle kwengubo
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe njalo uncintisa kukhetho lokudinga umeli wedalele parliamente eMagwegwe lanxa amabandla aphikisayo esola ibandla leZANU PF esithi yilo elibulale ilizwe kanye lomnotho Abezanu PF bona bathi yibo bodwa abalakho ukuletha intuthuko lenqubela phambili. Sixoxe lelunga lalelibandla umnumzana Dingumuziphuthi yena oncintisa efuna ukumela isigaba sebulilima West edalele parliamente.
Ngikhuluma kanje abantu bahlabela ibizo leZANU PF. I-revolution iyazilungisa, iyazihluba njengenyoka leyana engikhulume ngayo. IZANU PF esikhuluma ngayo, iZANU PF ekhokhelwa ngubaba u-Emmerson Dambu Mnangagwa. Onguye esimkhethe njengeZANU PF sabona ukuthi ulungele ukukhokhela ngoba kalankitha bechaji. Ulungele ukukhokhela ngoba is tried and tested so avela khona. Ulungele ukukhokhela ngoba ulesineke. Ulungele ukukhokhela ngoba unolwazi lothando labantu. Ngakho ke thina ngapha ikakhulu ngikhuluma ebulilima lebulilima West kumbe ngithi iMatabeleland. Umkhankaso wethu ngokuthula. Okhomba ukuthi imvelaphi yethu ichoni kwezombangazwe ukhombe njalo lokuthi abantu sifuna kubenzelana
wena njengomuntu oncintisayo khona ngapho ebulilima West bakwamukela njani abantu
abantu bangamukele ngesihle kakhulu lami nginje ngiyamangala kwazise ukuthi abantu bakithi bebevele kukhona abakudingayo esikufuna esengunanzelele ngokuthi abantu bakithi bese befuna ulutsha ukuthi kambe aluba luyilo olungathatha imvelaphi yethu luyilethe lapho esiphila sikhona kathesi singaba yini kusasa
umnumzana Dingumuziphuthe lilunga lezanu PF njalo unqintisa edinga ukumela isigaba sebulile ma West edalele parliamente. Umthethwandaba we High Court kusasa uzahluza indaba ezikhwezwe inhlanganiso ye Veritas yona ethi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kayiqhubi kuhle umsebenzi. IVeritas ifuna njalo izeki yethulele umuntu wonke ugwalo lwamabizo abantu abazavota olwe voters roll. Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Gobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube ongisakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka encintisa ukuba lilunga ledale lePhalamende esigabeni seBulawayo South. Josephat, awungichasisele ngamafishane ngalokho okwenzakale edalile nominations court. Sizwe abanye besithi batshone bekhona, abanye besithi bacine besisuka ngabo 2-3 ekuseni. Kahle kahle mnumzana bekwenzekalani?
Into engayitshoyo ukuthi bekugcwele kakhulu kulabantu abaningi njengoba ukhangele ukhetho lolu ngemva kokususwa kohulumende lo umkhokheli ade khona uRobert Mugabe. Abantu abaningi kule nto engathi ngesikhiwa euphoria ukuthi into kusho zonke zingatshintsheka. So ungakhali lo nyaka abantu abaningi bayancintisa ekhethweni esingathi from kusukela kukhansila kusiya kuma-member of parliament la kupresident. Ungananzelela kakhulu amaphathi asukeaba maningi kakhulu engathi yikho kwenze kwagcina izinto ziphuza siphuza ukuthi siqede ukunominathwa e-court ngenxa yokuthi abantu abaningi bebecabanga ukuthi ukuvula iparty majonto ungavula iparty vese primary automatically kuthola ukuthi abanye abantu behlulekile ukuthi baphushise ngenxa yokuthi imali bese singasakwani.
Ngike ngaxoxa ngabanye abantu bengitshela ukuthi esigabeni sabo kulabantu abaningi abancintisayo. Esigabeni sakho bakhona yini abantu abaningi bazabe bencintisa ngawo?
Ye, esigabeni sami ngathi kulabantu abalichumi lasithupha 16 abakontestayo.
Awungitsheleke mnumzana, ngaphandle kwakho bakhona yini abontanga abaphumelele edale le nominations court abazabe bencintisa esigabeni sakho?
Ye, ontanga nxa sikhangele i-youth esingathi ngabancane emaphathini or kuhulumende nje kupolitiki ngumuntu oyabe leminyaka eyi-16 kusiyafika ku-35 yiwo amayouth bakho. Ngingathi kuleyo age group kulami then ngase sidlula siya ku-40 years kulababili abakhona emncintiswaneni naleyo kulabathathu engathi ngwe MDC ngoba iMDC ifake abantu ababili ifake uMankwendeza lokunashe Mchemwa then kulobimba eMswapuri she's 36 kulomunye uThamsanqa Ngwenya la ngomunye youth ongenileyo then laba abaningi hayi ngabantu abadala.
Ngicela ukuthi usitshela amazwi wakho okugcina utshela izakhamizi zeBulawayo South ukuthi kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kumele bakuvotele.
Engiyakusho ukuqala okungenza ngithi bangivotele mina ngiwumntanabo asomuntu odinga ukuthi athelwe inhlupho zabo abahlangana lazo eBulawayo South. Sifunise ukuqala ngesikhathi ngisenza engathi utshengisela kwabadala ama-pensioners labafelokazi labana be-railways ngakwenza ngoba yinto engiyaziyo ngoba la mgogo wami ngomunye wabafelokazi be-railways njalo mina ngihlala labo njalo somuntu othembisayo unuthu engalwenzi njalo okunye engikhuthaza abantu beBulawayo South ukuthi mina ngingumuntu odinga ukuthi ngibahlanganise ngibabuthanise babe ndawonye njengoba ngatsho ngiqalisa ngathi mina eBulawayo South angazi muntu wezano, angazi muntu weMDC, angazi muntu olishona, angazi muntu oliNdebele, ngazi obhuti labo sisi bami labo mama bami.
Nqabe sisithi bafuna ukukhulumisana lawe bangakuthinta kanjani?
Mina ngihlala ku-7950/13 esizinda ikho ngihlala khona. Inamba yami ngu-077437 9576 njalo ngiyacela ukuthi uyabe lakho ongcanjwa wathi simkhankaso kunje akula abantu abafisa ukuthi basincedise ekukhankaseni wonke ngikwenza ama posters agcwele la ama flyers ngiyenza ngokwami okwemali ukuthi yabe ngihlephone emalini yabantwana nami ngisezele ukuthi into le iphuthe iye phambili ngikwazi ukuthi ngimele abantu bakithi uyabe lokuncane ukuvusa emazweni ukubukhona lapha angithinta asondele angincedise kuJosephat Mzacangulube iFacebook page yami Josephat Mzacangulube uyangidinga khona lapha angifakele imessage sihlangane ngingathi ngidinga izandla abalizandla abangizoba umsebenzi esengwenzile vele sesiyawuphutshisa ngoba mina ngokwami sengiyendlalele sengidinga nje ukuthi abantu nje abangangingenza ngokuluthwani ukuthi ngiphutshe lo msebenzi engiqalisileyo.
Joswat Mnumzana, ngikuzwile kahle, nginethemba lokuthi abalaleli labo bakuzwile kahle. Ngiyabonga, bekukuhle ukuba la kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga baba, sibele kuhle.
Nga usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Mnumzana Joswat Mzacangulube. Kwanele kwalamhla, ngithakaza omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo, nguMike Hobe, libe leviki elishukela.
Siyabonga Mike ngohlelo lwabasakhulayo. Siye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Hello koko bethu
namasiko
babe tetela mazo
wawusezi
ngicina masiko wethu
lamhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokuthi kambe abafana bakadesi basakwazi yini ukuthi bephosilizwe entombini kumbe ke intombi izo sezibaphosela amazwi nginehlahla ngoba lo mnumzana Emmanuel Ncube okhona ngale ke kule Botswana njalo lo mama ke usakhile line lezi ke zincwadi zamasiko esintu baba Ncube siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mngani,
siyaphila kakhulu, kunjani wena?
Hayi siyaphila lathi.
Ye Madube kunjani mama?
Hayi ngiyaphila, kunjani?
Siyaphila
walale.
Yeah siyaphila kakhulu. So akutsho siqale ngoMadube. Uchaye ngamafitshane sibili Madube, kulezi nsuku kuhamba njani? Abafana basakwazi yini ukuthi apho kuphosilizwe nje nxa ikhangela intombi?
Abakhathele sibe sebetyhile abafana bakudala. Abakudala babengakukhombisa inyanga iphele, izinyanga ziphele noma ungavumanga. Abakhathele vele ukukhombisa oyabe ukhangela ukuthi namhla ngalala mkhonjiwe, ngalala kuzinto eziningi. Njalo awumama abakhathele bakhona bayasebekhombisa obaba. So utshintshile akusafani nakudala.
Baba Ncube, nantu daba sibili uhamba njani?
Ya, udaba ngiyaluzwa. Lolu daba olukhulunywayo ngensuku zanamhla asebebaluthwani sibili obaba abangatshela abashele omama sibili ngendlela. Yena liyane eyawudala sibili ukuthi noma engahamba kumbe inyanga lokhu imshithela, inyanga iziye phela kumbe iviki iziye phela. Abanamhla sekuyinto zama-two days or kumbe ukuthi kuthiwa engayala ngiyadlula ngoba vele lezi nsuku abantu kuthiwa imana lapho ungayala ngiyadlula. Mawungangavuma uvumile into ze-one day phela abasasheli njeganto leziyane esasizazi ukuthi intombi iyaphekelezelwa sibili noma inyanga yonke.
Ehe, Madubeke ngiyakhumbula kudala ukuthi sibili umuntu wayephundla isihlahla kuphela amahlamvu konke into ezinjalo. So ke wayesithi nxa ukuqalisa sibili kolapho atheni?
Ukuqalisa kudala wayeqalisa sibili akutshela ukuthi ubani, akutshele nokuthi uyakuthanda, ufuna ukuthi uye uba ngumalukazana wangikhaya ngiphekele umama wakhe. Akathathe sibili isikhathi lawo usacaba noma ufuna ongeke uvele uvume khonapho ukuthi hayi ngiyavuma manje abakhathesi ikhonapho khonapho umuthi wamawulu njalo yikho sokusenza ukuthi iningi le lakhathesi sicina umuntu wakhona bebanja imikhuhlane ngoba uyabungamazi umuntu uyabukhoka uhlangana la ikhonapho khonapho wahle wavuma wacina usuwele entweni ade uwele ukuthi ngangiqale wala ekuhambeni kwesikhathi ukuzagcina ubonele ukuthi ijaha ohlangane layo kumbe intombi ohlangane layo entombeni.
Kwenziwa kwini baba Ncube ukuthi kulezi nsuku abafana maphonga ukuthi khonapho isijumejume nje?
Ya, lezi nsuku zanamhla ngitata ukuthi kumbe kwenziwa izozo yalezi incingo zethu lezi omakhalekhukhwini zona lezi ukuthi uvele ungiphi inamba ngiyendlini sikhulume ngabo sekolokhona ukuthi kumbe ngizamlinda ngibuza athathwa ngomunye ngavele amfonele kuphela ukuthi njengoba emphile inamba and lezi nsuku vele ungaphiwa inamba kutho ukuthi sengowakho uzahluzwa nenkulumo zangikhontana abantu. Lemshado vele kayisekho ngendlela leyana ekhona ngoyinto zona lezo zokuthi ngama-one day or ukuthi nje kuphela lami ngidlulisa ilanga.
Ye, kodwa Madube phela kudala wayengagcine baleka omunye nxa ungamdosa kakhulu ulokhu uyenga nje.
Hhayi, ngizange ngabaleki, wayeqinisela agcinisela alinde and abutshele futhi athi ngizakulindela akwenza uthethe isikhathi athuma omunye umuntu futhi ebhale le ncwadi athuma omunye umuntu ungabala zive ngu-four zive ngu-five ungavumani kuze ukuqina sesiyavuma sibone ukuthi hhayi umuntu lowo ngumuntu okhuluma into engizisayo kumbe ngumuntu ofunayo akusafana ndlakathi isikhathi esikule nto ze-WhatsApp social media abayivele ngabantu bekhombana ku-social media one day uyabe khonjiwe so kukhulunywa ukuthi siya kuyahlangana ngaphi akusekho into zakudala zamasiko yikuthi ubone ukuthi bangaze benze njalo abaiyouth yakathesi abasahlali isikhathi esidele ku-relationship so kwizinto ze-one or two weeks or one month sebeyehlukele ngoba uyabonga sangumfundi umuntu usuphonge uwena kuphela ngokuthi yinto seyabo vele uzithande khonapho khonapho but ngani kuthiwa abantu babuyela balinde ade kuzaba le mizi emihle kusiya phambili but sesidlule ustage leso sokuthi abantu bayalinda ikhathesi intsha yakhathesi abalawo umoya wokulinda abalaso isikhathi sokubekezela omama bakathesi abasesaba ukuthi kubaba babanyamfuna kumbe ubaba wakhathesi-ke sesaba ukuthi njengoba namthulela uyenzeni ahambe ukuthi uyelala kwani and engasozemtshele lo bhuku wakho ukuthi hhayi mina ngumbako onjani ogulayo the uyagcina ulele ukhonyiswe namhla walala ngale sisa sivuka uregreta sibambe umkhuhlane wabantu iziningi so i-youth yakathesi nemfisa ukuthi ngani yalalele ifunde ukubekezela ifunde ukufunda umuntu uzuzubona ukuthi umuntu ohamba laye ulesisaseli-right kumbe uziyenzela nje ibhora lamaphepha
baba ncube konapho-ke nxa usakhumbula kudala sibilisabhala izincwadi u-address of love p o sofa sonke into ezinjalo usakhumbula konokho
siyakukhumbula kakhulu
lalibhala umuntu ethi ya e
ya waleta isikhathi sibi sasibhala ziuzumthetho eyona liprinti lami wena
sizaqhubeka njalo ngodaba lolu ngeviki ezayo ngithathelelithuba ukuthi mbonge ke ubaba u-Emmanuel Ncube lo mama-ke usakhile liline uMadube olivalisayo ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
khandela obaba mkhulubabe lobo logogo khandela ezinye eziziziyowagcina amasiko
siyabonga jahelidala Gibbs Dube likhumbule uyaqhubeka ngenxoxo le uGibbs ngeviki ezayo lingakhutho Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabonga kankomo siyabingelela abalaleli sithemba bagcinakele kundawana zonke abakizo emseni kaJehova
usiphatheleni lamhlanje
siyaqhubeka njalo sifunde kumbhalo esawufundayo kuviki ezimbili ezedluleyo umbhalo otholakala encwadini kaJeremiya usahluko ngu-29 undima u-11 lithi izwi lenkosi ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngani imicabango yokuliphumelelisa hatshi eyokulilimaza lekunika linikeza ikusasa elilethemba kuvike ezimbili ezehluleyo sakhuluma ngokuthi uNkulunkulu wayekhuluma lamazwi ngomprofethi uJeremiya ekhuluma ngabantwana baka-Israyeli abakaJuda ababazayo kuya ekuthunjweni namhlanje ngithanda ukugxila kakhulu kulizwi elithi ngiyayazi hlobo zami uNkulunkulu uyayazi imicabango alayo ngathi uNkulunkulu uyazi esikikho esidlula kikho uNkulunkulu uyazi lithi izwi lenkosi akukho silingo esisehlelayo esingaphezu kwamandla ethu uNkulunkulu mayezavumela uhlupho lufike kithi uyasifaka esikalini asilinganise abesebona ukuthi uhlupho lolu lungakanani ungabona kusiza inhlupho ezinkulu kuwe kutsho ukuthi lawe uNkulunkulu uyazi ukuthi uyilokwenelisa esikuthi i-capacity ngaphakathi kwakho ukuthi umelane nalolu hlupho angeke avumele uhlupho olungamphezu kwamandla akho ukuthi lukwehlele ngoba yena uyazi uNkulunkulu uyayazi into yonke esidlula kiyo ngoba uyayazi imicabango alayo ngathi lanxa sidlula esigodini sethunzi lokufa uhamba elathi akasikhohlwa akasilahli kodwa into enithanda ukuthi ngiyiqinise bazalwane ukuthi sazi ukuthi uthi uDavida lanxa ngidlula esigodini sethunzi lokufa kangiyikwesaba esigodini sethunzi lokufa kakuhlalwa khona esigodini sethunzi lokufa kakufelwa khona kuyadlulwa ngaphetsheya kwesigodi sethunzi lokufa kukhona ukuphakanyiswa sithola abantu fana ababeyizigqili abamaHebheru bethunjiwe eBhabhiloni lithi iBhayibheli bafakwa emlilweni lithi iBhayibheli umlilo wakhona wawutshisa kakhulu ukuthi ziqhwaga zamadoda ezazibabambile zibafaka emlilweni lazo lo mlilo wazitshisa zafa kodwa uNebukadnezar uthi uyaphakamisa amehlo akhe uthi yena kasibonanga sifakanga yini abadoda abathathu emlilweni yindaba sengibona sebebane owesine efana le ndodana kaNkulunkulu ungabuphosa emlilweni mntakababa umlilo oza kuwo odlula kiwo ongabukiwo umlilo lo wenzele ukuthi kubonakale indodana kaNkulunkulu ihamba lawe laba kufaka emlilweni baze bavuma ukuthi ngempela ungumta kaNkulunkulu lithi iBhayibheli izwi lenkosi uJesu esebethelwe esiphambanweni sokumnyama emhlabeni sekuzamazama umhlaba uqephuka amatshe isikhulu savuma sathi ngempela ube indodana kaNkulunkulu ngemva kokuthi sebemphosile emgodini wengonyama uDaniel lithi iBhayibheli izwi lenkosi waphotha ephuma lapho waphakanyiswa wenziwa uVice President ezweni yena ayisigqili kilo lapha sifunda ukuthi kungabe kule simo esidlula kiso ngabe kuyikuhlupheka okungakanani ngabe kuyikufelwa ngabe kuyikudangala kungabe into zonke singasahambi kahle kasibe lethemba sazi ukuthi ngemva kwesigodi sethunzi lokufa kukhona ukuphakanyiswa ngemva komlilo kukhona ukuphakanyiswa ngemva komgodi wezingonyama kukhona ukuphakanyiswa sasibisa kuJesu uqobo lwakhe ngemva kokudlula esiphambanweni ngemva kokudlule ekwengcwabeni ethuneni lithi iBhayibheli waphakanyiswa waphiwa igama eliphezu kwawo wonke amagama kasikhuthazeke siduduzeke bazalwane sazi ukuthi ngemva kokho kwenhlupheko inhlupheko esidlula kizo zilande ukusiphakamisa ngemva kwakho lezi nhlupheko ikhona ipromotion qinisela bekezela noma sekunzima kangakanani ungagive up ukholo lwakho bekezela uqinisele ngoba uJehova uyazi imicabango layo ngawe angeke azakushiye angeke azakulahle
akuyiphethe mfundisi
ake sithandaze siyabonga siyakhuleka ukuthi wonke umlaleli ozileyo lelizwi aduduzeka aphakamiseke akhuthazeke emoyeni ubusisele abaphathi bohlelo labaphakamisa uhlelo lolu uNkulunkulu onamandla wonke ubaphakamisa ubavikele ubagcine nelihle igama lenkosi uJesu siyakhuleka amen
hayi siyabonga mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
siyabonga Nkomo siyabonga abalaleli libele ubusuku obuhle
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Isibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi Yasuka yahlala sikhangela impumela yemidlalo ye FIFA Soccer World Cup edlalwe lamhlanje. Serbia 1 Costa Rica 0, Mexico 1, Germany 0 qanda. Bayangisile lapha na iGermany ibikhuta ngani bafana bakhona they are getting out of fashion okwashabelungu. IBrazil le Switzerland uyalandela umdlalo wangkhona nje kathesi. Kumzuzo owodwa olandelayo kusasa iSouth Korea izadibana leSweden Belgium Panama iTunisia yona izanqikilana leEngland amaqembu ezwekazi leAfrika aqhubeka eyangisa mpela akula lelilodwa eselithela nqoba iNigeria bayibhuqile 2-0 iCroatia iMorocco ichaywe 1-0 iIran iEgypt la ichaywe 1-0 iUruguay sesikhangelele kuSenegal leTunisia kuPSL imidlalo yasekhaya iCapes United inqobe iChapungu nge2-0 Black Rhinos 2, Ngezi 1, ZPC Kariba 2, Blawayo Chiefs 0, Harare City 3, Yada 0, Chicken Inn 1, Triangle 0. Kwanele Mthwaka Zomuhle likholise iBrazil le Switzerland umdlalo olandelayo olivalelisayo nguNtungamile Inkomo Lila.